Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali chola njani mtwaka zomu shezulu gandaba. Ola mgele msakazweni we Studio 7. Ngolwesine mhlaka 26 kumpalakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi lithi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo ukhanya lawo ungathembisi.
Uduba abangene phakathina kwalo ukuthi abathembakali akula muntu obathembayo. Nxa ufuna ukuthi ukuzwisise ukuthi lokho engikutshoyo kuliqiniso khangela isithi esathiwa nguNaledi Phanda.
Ibandla le-MDC esigabeni seMguza liphe izalukazi lamaqhegu ukudla kwekhisimusi esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna.
Njengoba-ke isikhathi sekhisimusi, hhayi kuhle sibili kuyajabulisa into zonke zikhona. Njalo siyabonga ubaba uNdiweni ukuthi sivumele ukuthi sizothula labadala, sikholisa, sisidla labo, sithokoza, sijabula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inengi lithi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo la ukhanya ungathembisi. Ikhisimusi yayizolo idlalwe ngabantu bengelamali kungelamagetsi kwezinye indawo lamanzi. Kuthi esibhakabhakeni lakho kukhanya akuthembisi njengoba izulu lisala ukuna isikhudumezi sivutha ukususa inhlanzi emanzini. Sixoxe lomela iBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla leMDC. Saqala ngokumbuza ukuthi ubone njani lumnyaka.
Umnyaka lo u-2019 ube ngumnyaka onzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe. Ngoba nxa sikhumbula sithe singene kuJanuary kuyisikhathi sisanda kusuka kuma-election ka-2018. Ama-election ona lawana ngona ngokwawo ebengani ngama-election akade ethembisa ukuthi khona phakathina kwelizwe kungaba lokuvumelana. Kungaba lokuthi ama-election abe ngama-election ayenziwe kuhle, kungela oza kuthi no lapha akuphathwanga ngendlela efaneleyo. But kithi-ke singene ngoJanuary kunganjalo. Singene ngoJanuary iZEC announce ama-election result amathathu. Singene kuJanuary ngesikhathi kungakhanyi ukuthi khona lapho esiya khona njengelizwe kungaphi, ngoba uJanuary kulapho kusekhona kwadutshelwa abantu ezitridini, ngoba abantu besebengani bathi bona hhayi ama-result ethu lawa akahambanga ngendlela afanele ukuthi ngahambe ngayo. So-ke ngemva kwalokho la omkhonomi umprofessor Mthuli Ncube waletha ama-policies akhe amaningi kakhulu. Ama-policies wona lawo abuye ahlangana lama-policies awe-Reserve Bank of Zimbabwe, ama-monetary policies awe-Reserve Bank of Zimbabwe. Njalo kanye lokungathembeki kwe-Reserve Bank of Zimbabwe wakhathesi ngaphakathina kwelizwe ukuthi lingaba libhanga le mali engayenza ukuthi imali yelizwe ibe lesisindo. Uyakhumbula ukuthi ngeminyaka edlulileyo le kusiba lamabhondi, amabhondi kwakuthiwe khona imali ye-change, imali yalokhu lalokhuyana ile Afrexim Bank. But akekho noma ngitsho leyo yedwa wabona isivumelwano esayenziwa phakathina kwe-Reserve Bank of Zimbabwe le-Afrexim Bank. Now okusuke kwenza ukuthi endabeni zomkhonomi kube lokungathembani, bese kusuka kube njalo lokungathembani ngaphakathina kwezepolitiki. So ngenxa yalokho-ke kube ngumnyaka onzima kakhulu wokuthi nakathesi lapho esikhona khona akekho sibisibili ongabakwazi ukuthi lo ozayo ngoJanuary izikolo ziyavulwa. Nxa zivulwa abantwana bazahamba, kuyahamba abangaki, abangasoze bakwanise bangaki, kodwa kulobu nzima ngaphakathina kwelizwe lokudla akusatholakali lapho okuthola khona, ukuthola ngemali ephezulu kakhulu engelamuntu eholayo. Amazupho bengabe bewafakile kodwa kasidli mazupho, ngaligade izupho ngempondo. Kodwa lapho engiyafika khona ngiyafika sidlani labantwana. Inyama ayisathengeki, impupho kayisekho, imali yepay akekho, lemali yepay ke engezelelwa. Yibo ubunzima esiphakathina kwalo njengelizwe. Mbona ngani u-2020 ke nxa sithe sakhangela ispecial thing esemakhaya esilimayo, akula zulu, izulu khanya ngani komile phezulu. okuthi ukuthi ukudla indlala iyaqhubekela phambili lokuhlupa izifuyo zethu njalo zezaphela.
Siyabona ukubana imizamo kahulumende embalwa eyokuhlenga ilizwe ebunzimene bukulo ikhanya iyehlule. Sizafika yini isikhathi kumnyaka lo ozayo ukuthi sizabona uhulumende kumbe labasekeli bezanu PF besithi hayi sokwehlule asiboneni okokwenza?
Ukuthi sokwehlule kudala sebekukhulumile ngaphakathi kwabo, lokho sokusaziwa umuntu wonke. Umbeki kaChichi nje buya eZimbabwe ngenxa yokuthi kalanto yokwenza kibo eSouth Africa. Uyabuya ngoba ulabangane alabo laba bezana uPF azama ukuthi ebalamule phakathi kwaDuba sebengene phakathi kwalo. UDuba abangene phakathi kwalo ukuthi kabathembakali, akula muntu obathembayo. Nxa ufuna ukuthi ukuzwisise ukuthi lokho engikuchoyo kuliqiniso, khangela ispeech esathiwa nguNaledi Panda ekhuluma eSouth Africa amaviki ambalwa adlulileyo. Esitsho ukuthi nxa kuyikuthi kufuze ukuthi kuncedakale ngaseZimbabwe, hathi kosomkhokozo omkhonomi kuphela kodwa nakulokhu abakuthi ngama-sanction, kuqakathekile ukuthi kube lo mbono omunye. And waze watsho wathi umbono kahulumende kayisiwo wodwa umbono abangawusebenzisa ukuthi bencedise ilizwe laseZimbabwe.
Bona abantu ababoni befika kusibanga sokuthi bazathi hayi okungasikufayi kuphi bangene ezitaladeni kumbe okunjalo?
Okwakuqala namhlanje lapho engike ngavakatsha khona, abantu bathi bona hambe tshela upresident uChamisa ukuthi asifuni ukuthi khona senze okwa-2009 okokuthi khona siyaphanana nje amaphanadolo okweminyaka emibili emithathu. Bese siphinda sibuyele phakathina kobunzima obufanayo. Khathesi okungasikufa yikuphi, kungangcono sihambeni siyefika ekucineni. Kodwa esiya kufikele ekucineni ukuthi khona sifuna ukuthi nxa sifike ekucineni kakube le nguquko. Inguquko eyakwenza ukuthi leli lizwe lingaphindi litholakale lingena ngaphakathina kobunzima obufana nalobo esibungene eminyakeni le kusuka ngo-1980 kuze kube namhlanje. Ilizwe leli balilwela kodwa abalilwelanga ukuthi thina sibe silokhu sihlupheka njengalokhu esihamba phakathi kwakho. So abantu yiyo ipoint asebefike kiyo ke kanti.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edalele ePhalamende engowebandla le-MDC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esigabeni semguza esabelweni seMathebeleland North liphe ukudla kweKhisimusi izalukazi lamaqhegu ngolwesibili esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna ngumongameli Emerson Mnangagwa owathi kakhethwanga ngemfanelo. Okunenga sikuzweni kuEzra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo esentaba zinduna.
Ibandla leMDC lithi kumele ogogo labakhulu banakekelwe ngesikhathi seKhisimusi ukuze labo babe leKhisimusi emnandi ngalezi zikhathi zendlala lobunzima bempilo. Umgcinihlalo webandla leMDC eMathebeleland North njalo lilunga lePhalamende elimele iBinga North, umnumzana Prince Sibanda uchaza isizathu sokuncedisa ogogo laba.
Sikubonile kufanele njengeMathebeleland North ukuthi wothi sibuye lapha komdladla, wothi sibuye lapha eNtabazinduna sizotshengisa sobala kuye wonke umuntu ofuna ukuthi ekuzwe ukuthi hayi thina lo mdladla simandawonye, thina lenduna yeNtabazinduna ubaba uNdiweni simalaye njengabantu beMathebeleland North njalo njengeMDC eMathebeleland North njenge MDC ilizwe lonke siyamsekela ngaphakathi kwezimpilo ezaziliswa ngokhulumeni noma siyazibona ukuthi hayi ngaso zimpi zokusola ukuthi induna iphambanisile kodwa kulokunye okukhona ngemva kwakho.
Inkokheli yeMDC eMathebeleland South ngkwenza noNhlanhla Mlotshwa uyagcizelela.
Ngiku National Executive of the MDC ngiku committee ye welfare. Sifike lapha ko Chief Ndiweni sizovakatshela u Chief Ndiweni sizodlulisa isandla seKhisimusi ukuthi ogogo abakhethiweyo bafike lapha bazothola labo kuncane ngelanga leKhisimusi.
Umama uSenator Phyllis Ndlovu yena emela MDC emguza ubonga induna ngokuba amukela emzini wayo.
Sizonika ugogo ikhisimusi njengoba isikhathi sekhisimusi. Hayi kuhle sibili kuyajabulisa into zonke zikhona. Njalo siyabonga ubaba uNdiweni ukuthi uthumele ukuthi sizotshwela labadala, sikholisa, sisidla labo, sithokoza, sijabula. Kuyasibongisa kakhulu konke khonoko.
Unhlanhla yamangwe Ndiweni uthi wethulela isigqoko ebandla leMDC ngokuncedisa abantu bakhe ngesikhathi sekhisimusi.
Lalo baba mina ngiyabonga kakhulu. Lapha abantu batshengise inhliziyo zabo ukuthi bangabantu sibili madikilili. Banakekela abanye abantu. Kakhulu lapha kade sile lo sikhululi abakhulileyo. Yiko ngiyadumisa kakhulu.
Bekungabizwa ozwayo, ogogo bemekeza bechichimba, bedumisa izipho abaziphiweyo.
NguManduweni ubabakazi wenduna. Ndokujabula kakhulu, hey. Bemvele ngakwazi ukuthi ikhisimusi zayidla ngani. Ngoba abantwana ngilabo sibi kodwa kabasebenza abalalutho, babhambula, mbonga uNkulunkulu ongeneleyo kulolu hlelo lolu lami ngabalwa phakathi kwalo.
Mina nguJane Mbele. Ngibonga kakhulu, angibongi umhlamisa, ngibonga uNkulunkulu onguye ongeneleyo ukuze sithole lesi sipho esingazange sasithola nje nangaliphi ilanga. Siyabonga.
Eli Ndlovu, ngiyabonga kakhulu lesi sipho esiphiwe namhla engakaze siphiwe. Ngiyabonga uNkulunkulu ngani ngavusisa udlala labantu abasiphilele.
Mina ngingusenzeni uMrs. Thubeni. UNkulunkulu kubonile ukuthi benzavuka ekuseni ngisidlane. Umntwana obefanaleze ngiphukudla, ugule ubone ekuseni wathi umntwana uyagula. Mama nisaphumeleni. Bekumnyama phakathi komzwami, inkosi ibusise, ilibusise. Ngiyacela uthunywa zikaThixo.
Ngiyabonga kakhulu. Isipho leso sisizuzileyo vele besingelalutho yazi kube yisimanga ukuthi sizuze khona lokho ngoba singakulindelanga besingakunanzelelanga kodwa siyabonga ngopresident wethu osikhumbulileyo wasinika khona lokho baqhubekele phambili senzo kuhle
uAdil Singwenya
usuthola ukudla kwekhisimusi.
Yeah, ukuthi ngiyabonga ngokudla ngu-Alice Ngwenya mina.
Siyabonga.
Ekunesihadeni, ngibonga ukudla.
Mina ngumara, Mrs. Bozongana, ngiyabonga kakhulu ukuba uThamisa. Inkosi imbusise, lapha ethethe khona, lapha akhuphe khona esikhwameni sakhe. Sicela uNkulunkulu akwengezelele. Ngiyabonga, Mrs. Bozongana.
Zijabulile izalukazi bathokoza abantu basentabazinduna lapho ke umdlandla uChief Ndiweni encediswa libandla ke leMDC banikeze ukudla kuzizalwane izakhamizi zakhona pha ke entabazinduna ubane babele khisimusi ke emnandi njengabanye bonke. Njona lizwile ke ogogo abaningi bebesithi ke abalalutho abazi bazolithini kusasa. Ngimela iStudio 7 ngapha ngasentabazinduna kwaChief Kaiser Ndiweni igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Okwamanje ke kesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Sanibona basakazi olubingelelayo uBright waKwaNdlovu ngokuzalwa ngisuka eSholosho kwathi ngokuhlala manje ngento oseGoli. Bengisho nje ale indaba isixakile ezweni lakithi ukuba manje abantu bekukhisimusi nje into idabukisa yini ukuthi laba abantu bayibona bamosha izwe bancebeleka lengane zabo manje wayiphilela kwabadlela ukhisimusi omuhle badla bakufunayo but okubuhlungu ikuba abantu abaphile ezweni nabahlala ezweni kubuhlungu kubo ngoba bayasokola kumanje baphila nzima abantu azi ukuthi bazodlana umuntu selo ukudla ozokudla nje kwa everyday wathi moko lokho weChristmas bazokuthatha apa abantu abasebenza nemali yakho nayikho kulayinela imali ayikho lasemabhenki azi kubuhlungu okwenzeka kwela kisi angazi ukuthi intiyathwana angazi ukuthi yena uhulumende wakithi ungumuntu onenhliziyo mpela uma ngabe kuwumuntu onenhliziyo or umuntu olegazi or umuntu ophila ngeparafina la manzi njengelayisi ngicabanga ukuthi kunjalo amboni ukuthi umuntu onegazi ngendlela cabanga ukuthi kuwumuntu onegazi nenhliziyo umuntu ocabangela abantu ukuba ilizwe azange lifike kulesi similikiso njengamanje bekukuhle nje ukuthi uhulumende zame ukuphakamisa amasoki sebona ukuthi abantu waye ngukhulumende ezibuzo ukuthi vele waye ngukhulumende ukhulumende wabantu waye ngukhulumende into ebaluleke ezibuzo ukuthi kanti ngukhulumende wani yena ukhulumende wengane zakhe lezo zele lomfazi wakhe labantu bakhe oro ukhulumende wesizwe sonke
ibizo ngingu-Walter wakwakhanye iKhisimusi mbona sokulilanga elikukhalenda kuphela ngoba ifike liyadula ezitolwa kuthengeki kuyadula imoto azigadeki abantu bahola imali encane mina sengikhangela ukukwenza ukuthi ngilungise amawuka yami ngiyetshona ngizithiyela inhlanzi kuphela kudlule lokho
kanti kubonani bantu be-Studio 7 bo-Chris Gandhi mina ngiyenela umama wami ekhesi esigabeni sasemthowane ngithi linjani navenseni ngithi linjani iKhisimusi khona ngapha ekhaya mina ngapha edorobheni akunzima izinto azimakuhle kobulawayo lapha kodwa hhayi kathi ayimpilo ngizabuya ekhaya mama ngizalitshela nxambuya ekhaya wonke ngithinjani bathi basemhlonhlweni abantu bemthowane hhayi nxa liphila kuhle lami ngapha ngiyaphila ngiyabonga
ya libuka njani ku-Studio 7 lapha likhuluma lo Thebe ngokuhlela ngisegoli kodwa ngivelela ubhani ngiyaluza uhlelweni basakazi lapha e-Studio 7 eliqondene namadamu lihlelo oluhle kakhulu ukuthi siyacela sibili ngabe kuthiwa obabugawule laba bahlezi belapha behleli phansi bexoxa lani ukube bayakuzwa lokhu okukhulunywa ngabantu ukuthi silihlupho lwamanzi emakhaya amadamu adabukile njalo asilacapacity yokuthi sizilungiselele amadamu njengezabelweni zethu ukuthi sicela ukuncediswa uhulumende lapha kubhajethi yabo basibhajethele ku-agriculture basifakele nemali yokulungisa amadamu ngoba angeke kusize ukuthi sibe namadamu amaningi adabuke kangaka izulu nxa lisinakhathisi amanzi azahamba wonke singabi namanzi futhi kunyaka ozayo futhi sikhaya so nxa ngaba nendlela yokuthi kulungiswe amadamu isikhathi esiningi abadala siyazenzela thina izinto siyazilimela emagadeni ethu izivande zethu zonke yonke into siyazenzela vele angeke sidle ukudla kwezana okwenza ukuthi manje abantu behlupheka babe ngokhangezile ukuthi abalalutho sebesidla ukudla okwamadonazi kwezane okukhangeza lokhuyana awuvunyelwe esintwini lokhuyana ukuba ngikhangezile yikho kwenza ukuthi sicontrolwe ngama-politician so sicela nje ukuthi basukumele basincedise emadamini lapha sikwazi ukuzenzela ukudla kwethu singancenga umuntu hhayi siyabonga msakazi sengathi vela sibili lingasisiza basukume ukubabugawula lapha nama-politician wonke sibambisane nathi abadala ke sithengise ukuthi imbuzo kwethu uzinkomo kwethu la kwenza ukuthi sikwazi ukudla hayi ngiyabonga msakazi iKhisimusi endlela abalandeli babo
salibonani Studio 7 igama nginguZamani ngawoNcube ngizwa ubuhlungu kakhulu ngalundoda okhulumayo ukuthi abantu bemathembeleland sinomoya omubi njalo ukhuluma kakhulu ngebandla leMthokazi Republic Party ukuthi indaba lavulwa yena ngokwakhe ubefuna ukuthi ibandla leMthokazi Republic Party lingavulwa ukuze abantu bemathembeleland siqhubeke sisupporta iMDC ekaNelson Chamisa lokho engizama ukukhuluma ukuthi akhohlwe angeke size sikwenze lokhu ukuthi singatshona sisupportana namaqembu asesishoneni thina sesikhathele ngamaqembu asesishoneni kungaba yi-ZANU PF kungaba yi-MDC ekaChamisa bonke banobandlululo babonisile ukuthi banobandlululo njalo uma ekhuluma engathengwe ngabantu be-MDC engaqali ukufaka igama leMthokazi Republic phakathi siyenza okwakithi asisafuni into zesishoneni kusukisela namhlanje akwazi ukuthi nasesikhathile ngento zesishoneni asisafuni iMthokazi Republic Party siyayithanda sizoyivotela ngeyethu akathandi noma uyathanda sizoyivotela engabe lokho esikhulumela into ezingaqedakaliyo ngeqembu lethu ukuthi ngabe kuthiwa thina sibhizi sikhothamela amashiyona thina asingeke size sikwenze lokhu sesikhathele ngiyabonga
Ndivuka njani bantu ba Studio 7 ngifisela lonyaka omutsha ozayo olungene kahle okhulumayo ngumasho. Mina bengicela ukukhuluma ngale nkulumo ekhulunywa ngubaba ogawule izolo. Thina singabantu bemandebeleni sibuhlungu kakhulu ngokwenzakala ngesikhathi seGugurawund. I'm sure if ubaba ugawule elindebele kumele ekunanzelele ukuthi abantu bemandebeleni bathwele nzima bahlukumezeka indaba yeGugurawund engabe lokho ekhuluma amanga manje. Mayizo ezothi abantu kumele behlukanise iGugurawund leUnity Day but ebuye futhi ethi iGugurawund neUnity kumele kuhlanganiswe kulungisiswe ndawonye. Uyazizwa kodwa uthini nalo baba lo? Lo baba lo uma esuthi ukudle lokho abakunikizwa izano makavala umlomo wakhe ngoba abantu bamandebeleni bahlupheka kakhulu ngendaba yeGugurawund. Indaba yeGugurawund isabaphatha kabi. Sikhuluma nje abantu bemandebeleni basaphalele amazwe namazwe ngendaba yeGugurawund. So yena engabe lokho ekhuluma nje ukuthanda kwakhe lapha. Ngiyabonga.
Kwezemelika, uMongameli Donald Trump uye kukhefu leKhisimusi emzini wakhe oweFlorida. Udaba lokuthoniswa kwakhe lungaqondakali ukuthi luzaqala nini. UTrump wetheswa icala lokumisa uncedo lokuphathisa eleUkraine ngemva kokukhuluma loMongameli walelo lizwe, uMnumzana Volodymyr Zelensky, ecingweni. Osokuludaba aluthoniswayo phansi komthetho we-impeachment ngoba ecatshangelwa ukuthi wayefuna ukufumbathisa uMongameli Zelensky ngemali yoncedo oluphiwa yiMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Dan Moyo, oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDCT.
Yeah, well, ngokubona kwami I think kulokudonselana phakathi kwe-House lama Republican aku-Senate ngoba ama Republican aku-Senate yiwo majority and so uNancy I think yena ufuna ukuthi bacace ukuthi i-trial yakhona izoqhubeka kanjani ku-Senate before yena release ama-articles release impeachment lamaphepha afunakalayo ukuthi i-trial yakhona iqhubeke. But ama-Republicans awafuni ukuthi aphumele phambili ngokuthi i-trial bafuna i-conductwe kanjani. Bathi kaqala banika amaphepha then bese bezomtshela ukuthi i-trial izoqhubeka kanjani. Ukuthi akusebenzeki kanjalo akasoza appoint ama-managers azo abayiwona esingathi ama-prosecutor appropriate depending ukuthi i-trial yakhona i-conductwa kanjani.
Ye, siyabona ukubana bakhona abafakazi abathiwa ngama-Democrats bayabafuna ukuthi bezothula ubufakazi kodwa kukhanya isigodlo sika mongameli uMnumzana Trump sikhanya sithi sona hayi abasoze babavumele. Ubona njani khona lokhu ukuthi kuzaba i-trial enjani engela abafakazi abamqoka abafunwa lidala?
Ikho lapho okule nkinga khona ngoba even abafakazi bona labo babizwa even kusathoniswa indaba yona le impeachment u-House of Representatives and again uTrump wabavala ukuthi bangayi ukujustify. So umbuzo ke osebantwini abaningi and I think imisteki enkulu enziwa ngama-Republican yona le, umbuzo osukhona ebantwini ukuthi kanti kufihlani ma kuwukuthi njengoba yonke into ayenzayo kwakungela cala kulanto embi ayenzayo ama-Democrats ayamsukela nje ngoba bemzonda. Manje ufihlani wayengavumeli ukuthi abafakazi labo babekhona uwenzeni ukuthi abe kubonakala ukuthi umsula kuphruveke ukuthi ayikho into ayenzayo.
UMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa leStudio 7 esedolobheni leVirginia ngapha kweleMelika.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Loke bekungumdumo wezihlengeni umdumo we reggae music ingoma ka L16 ethi yona going to the studio isigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba abaningi bathi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo ukhanya ungathembisi Ibandla leMDC esigabeni semguza liphe izalukazi lamaxhegu ukudla kwekhisimusi esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.